Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 9 Ngcobakazi 2017 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngilalele imigomo obuyinyeka phambili lapha ukhuluma mongameli Mama Mduru. Bona sihambisana sibambisana ndawonye ngebandla le-MPCP.
Ibandla eliphikisayo elikhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawulwe okusemthethweni emhlanganweni owalo wakuqala wenkokheli owe-National Elective Convention.
Bokani naku kube ama-ezitageth osantayo ngoba vele bazakala ukuthi ngabantu abangahambelani inyo lesifumo esikhethwe ngabantu abanjengabomakhuphi abahambelani lento ye-coalition le.
Ibandla le-MDCT limisa umsebenzi ezinye eziphathamandla zebandla leli okwesikhatshana. Kwezemidlalo, silethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla eliphikisayo elikhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawulwe okusemthethweni emhlanganweni walo wakuqala wenkokheli owe-National Elective Convention owenzelwe enkundleni eye-City Sports Stadium eHarare lamhlanje. Unkosikazi Mujuru, lenye inkokheli yamabandla aphikisayo, batshengise ukuvumelana ukuba indlela kuphela engasusa umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF embusweni yikungena kukhetho emanyene. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bekugiywa kuhaywa ingoma bezichaza unkosikazi Mduru njengomkhokheli uqobo emhlanganweni lo we-MPP. Unkosikazi Mduru utshelela umbuthano wabavele ezigabeni zonke zelizwe ukuba okumqoka ngomanyano wamabandla aphikisayo yikuba abaza kukhokhela kube ngabavela kuZulu.
We are working on modalities of this grand coalition, and I can assure you that this time you will cross to the promised land of flowing milk and honey.
Umnumzana Morgan Changirai okhokhela ibandla le-MDCT obeze xhasa abe-MPP kulomhlangano uthe akasiboni isizathu sokuba ungabi khona lumanyano njengoba bekhuluma limilunye.
I was listening to the proposals that you were putting forward, Comrade President.
Bengilalele imigomo obuyinyeka phambili lapha ukhuluma mongameli Mama Mduru. Bona sihambisana ndawonye ngebandla le-MPCT. Kanti manje uhlupho lungaphi? Yeza-ke sehlukaniswe yibuntu bethu. Sasivumelana ukuthi yiyo lindlela esihamba ngayo siyilizwe leZimbabwe. Indaba singahlali phansi sikhulumisane sisebenze ndawonye.
Umkhokheli wezaphu uDr. Dumiso Dabengwa obenxusiwe laye kulo mkhosi uthi uvumelana lombono wabe-NPP ukuba konke okwenziwayo makube ngokuvelela kuZulu.
Sizayibona ukuthi izaphetha njani. Kodwa ubuhle bakhona ukuthi siyakhulumisana sonke across the opposition parties. Siyaxoxa, siyaxoxisana. Lalokho okwenzakalayo sithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzaze kuhlangane.
Owake waba ngumsekeli kameya wakobulawayo u-Alderman Amen Mpofu ngomunye wonkokheli eyethulwe ngokusemthethweni kulo mkhosi.
Impumelelo enkulu kakhulu lesizathu esodwa engasitsho ukuthi bonke elibabone lapha abavela kobulawayo province abantu abangena ezikhwameni zabo bazoorganizela i-transport ukuthi babuye la.
Unkosikazi Esinathi Bulayani odabuka ePlumtree ukhethwe ukuba ngumsekeli womgcini sihlalo ilizwe lonke.
Abaningi omama silaswe isibindi sakhona, and then sabona ukuthi obaba vele baya befuna ukujwamula bephinde besebenzise bona omama. So mina ngendlela eyimi mina ngiyathaba kakhulu because mbona ngani nxa ngikhangele ama-provincial chair amanye ama-parties kade akhona lawo mina 2 years lezi ngingumfazi ngibona ndonse nzima and ngaphumelela and lasenalesi sikhundla nizasiphumelela since vele u-president wethu engumama I'm there ukuthi ngimlifte up siliftane njengabomama.
Ungenwe la iziphathamandla ezivele emahofisini enhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye labezigodlo zabameli bamazwe agoqela eleBhilithani, Sweden, Canada, Tanzania, Nigeria lamanye. Umculi owaziwa ngomculo ongathandwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU PF uHosea Chipanga nguye obelibazisa uzulu ecula ingoma ezibalisa ebibuza ngendlela umuyi umkaJoyce Mjuru Solomon Mjuru abhubha ngayo etshiswa ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli wobandla le-MDCT semise kancane umsebenzi umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo lo msekeli kamgcini ingcebo walo umnumzana Shelton Wende phezu kodlakela oluqhamuke kobulawayo ngesonto lapho okutshaywe khona omunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Embikweni awethu lelamhlanje uTshangirai uthe usemise njalo abasakhulayo abathathu ukuba ngamalunga kusacwayisiswa ngodlakela lolu. Usole kakhulu udlakela lolu esithi ngumkhuba omubi ongavunyelwayo ebandleni lakhe. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umhleli wephephandaba leThe Standard, umnumzana Kholwane Nyathi, yena-ke waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokumiswa umsebenzi kukaWende lonkosazana Thabita Khumalo.
Ngemva kokuthi kwesenzakala leso kwenzakale ngensonto amaphephandaba lama-radio bakhulume kakhulu ngodlakela lolo lwenzakalelo. So uThwakirayo le pressure uthi ekhanye ewumuntu ozidistensa from i-violence from abantu aba-violent and omunye walaba abasuspendiweyo uWende ngumuntu owaziwayo kakhulu singathi i-social media kubo-Facebook lapho. Kule post yakhe lapho abhale khona engani ukhuthaza abasekeli be-MDC ukuthi besebenzise udlakela kwabanye abangahambelani nabo emicabangweni. So mbokani na kube ama-easy targets for uthwakirayo ngoba vele bazakala ukuthi ngabantu abangahambelani yiyo lesikhumumo esikhethwe ngabantu abanjengabomakhupha abahambelani le nto ye-coalition le. So uThwakirayo efanele ukuthi ikhanye ngani uyasebenza ngesingizi bastamp his authority ngokwenza ama-suspension la.
Ilona ikusasa le-MDCT ulibona liminjani nxa sikhangela ingxabangxoza yonke eyenzakalayo sokule qembu njengokutsho kwakho elisekela umanyano lamanye amabandla kuzoba lelinye elithi hayi asingeni lapho akumelanga kube lo manyano?
Bani le into engaphikisekiyo ukuthi ibandla le-MDCT seli-divided njalo futhi ngento yenkulumiswano lezokuthi amabandla athize behlangane. Lokhu kunyenyeza ngemva kwesivumelwano lesi esenziwe ngomgqibelo lo odlulileyo. Kukhulunywa ukuthi bakhona abangathakazeleliyo ikakhulu omakhuphe. Umakhuphe siyakhumbula ukuthi wafuma ekhuluma simile thina kakhulu ukuthi yena ubona kwakhe okungani ukuhlangana lo eshumeni nquza kusoze kungezelela amavoti. So kumqoka lokhu ukuthi ibandla libambananga and njalo sisiya phambili kungenzeka ukuthi bebekhona abashiyayo bengathiya besiyafoma elinye ibandla labo. Kodwa singakwaziyo yikuthi into ezaphumelela ukuthi bangafuma elabo ibandla lodwa bazaba ne-impact yini upolitical scene or maybe nje kuzaba ukuthi kunabantu abangathandi ukuthi yendlela uThwakirayo aqhuba ngayo bebese bekhalala bechiye. Ngokubona kwami i-split ye singaba khona kodwa amboni ukuthi singaba ne-impact enkulu kakhulu okwezombangazo kule.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba leThe Standard uxoxele uNtungamile Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa babhekane lobunzima obukhulu kungenxa yokomako wezomnotho lempilo kaZulu. Lokhu kuphume embuthaneni wabomama beZimbabwe abakade beyithakazelela ilanga labo labomama eHillbrow eJohannesburg kwele South Africa. kodwa inhlanganiso yeZim Imbokodo elwela intuthuko yabesifazana ikhuthaza omama lawa ukuthi basungule inhlelo zamabhizimusi amancane, hatshi ukumelela uqhatshwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bebethe kwaqa Hillbrow Johannesburg omama beZimbabwe benanza ilanga labo mama elinanzwa mnyaka yonke mhlaka 9 ngcwabakazi kwele South Africa. Omama bebekhuluma embuthanweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZim Imbokodo bathe ukusilela kwemsebenzi yiluhlupho olukhulu ababhekane lalo. Abanye bathi lasempilweni yansuku zonke banenhlupho ezijeneyo njengoba bona bengatholi usizo uhulumende okulusizo oluphiwe omama bakwele South Africa. Umgcinihlalo wezimi Imbokodo unkosazana Victor Mathutu utshela umama bebekulumhlangano ukuthi bangachitha isikhathi esiningi bedinga imisebenzi kodwa baqale imisebenzi yezandla amabhizinisi amancane.
Injongo esifuna ukuyitshela omama ukuthi bazifundise ukuthi babe lamabhizinisi bazithuthukise bona ngokwabo loba bengafundanga benjalo. Kupho lakho olalo lingafezeka loba kanjani, loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba kumama uzethembe usebenzisane labanye mama udinga usizo lapho udinga khona ukuze uphufezekise amaphupho akho.
Abanye mama bebekhala ngokuswela amaphepha asemthethweni okuhlala elizweni kanye lohlupho nxa befuna ukudingela abantu ababo amaphepha okufunda kwele South Africa okwenza bagcine sebefunda ezikolo ezilohlonzi lwemfundo ephansi. Abanye ngabathi bayahlukunyezwa ezindlini kanti abanye bakhala ngobuyanga njengoba bengayitholi imali yosizo kuhulumende wakwele South Africa. Kodwa wakomunye wabomama beZimbabwe unkosikazi Nomazwe Dube uthi impilo yemazweni idinga ukuthi omama bahlakaniphe.
Sikhuthazana ngokwenza imisebenzi yezandla, ngokuphakamisana ngokuloba, inkondlo, ingwalo, ukuthi sikwazi nathi ukuziphathisa emsebenzini yezandla nje singomama ngoba awukwazi nje ukuhlalela izandla mawungumama.
Umculo weZimbabwe ezokholo odumileyo otholakele Ndlovu odume ngelithi Sisitho laye ngomunye obekulo umkhosi. Yena uthi okuzasiza omama kuphela emazweni ikuhlangana ndawonye njengalokhu okwenziwe inhlanganiso yeMbokodo ukuze bahlanganise amakhanda bekhande amacebo empilo.
Njengoba nesihlangene nje thina siye sakubona ukuthi singomama singabopha ulutho luphumelele ubonisane labanye omama. Ungakhala kuphela usendlini ayikho into yakho engaphumelela. So masibanengi sabe sibonisana omunye etibamba lapha omunye etibamba lapha, asifundeni ukuthi sibambe indima lesindawonye singomama kwezo ukuthi sibe lekusaselihle sibancedise phela omkethu emakhaya obaba.
Unkosazana Mathutu uthi inhlanganiso yeZim Imbokodo iphakathi kokukhulumisana namakampani angafundisa omama laba imisebenzi yezandla lalawo angenelisa ukuqatha omama abalamakhono athize. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje uhlelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuvuselela inkampani yeNational Railways of Zimbabwe lamanye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. La Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza ziphuma ngapha A Voice of America ese Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uphakathi kokuphoselana aqatha nomunye wakhe wele North Korea bezizwa amandla ngezikhali zabo ze-nuclear. Omunye lomunye esithi balezikhali ze-nuclear ezibukhali ukwedlula ezomunye. Empikweni wakhe awethule enkundleni yokuzilibazisa iye-Twitter, uTrump uthe makungabi lokuthandabuza ukuthi elemelika yilo elilezikhali ezinkulu njalo ezibukhali emhlabeni jikelele. Wake waba yinhloko kahulumende ele-Pakistan uNawaz Sharif Uqhube umhlangano omkhulu we-rally ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethondaba waphezulu walelo lizwe owe-Supreme Court unqume umvimba ukuncintisa loba ukuba lesikhundla sobukhokheli kwezombusazwe ngoba engaphumanga mgceke ukuthi inotho yakhe ilesi sindo bani. Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube. Unkosikazi Ncube wasuka eZimbabwe ngomnyaka 2000 ethuthela ekwele Melika lemuli yakhe ngemva kokuthola umsebenzi komkakhe kuleli lizwe. Wathi efika kuleli lizwe njengomuntu okhonza enkonzweni yesabatha, wakubona kufanele ukuthi adinge laye ukuhlanganelana lamanye amakhosikazi angamakholwa esabatha babumbake inhlanganiso abayibiza ngokuthi yizawakhe.
Mina igama lami kuthiwa nguSisa Ncube. Abaningi bangazi ngingusisa Sibanda, but ngithethwe koNcube. Ngize kwele America ngo-2000 ngabuya njengonkosikazi olandela umkakhe. Nami ngafika ngacatsha kulona leli lizwe. Ayom umntwana le-26 years nguChristabel Banda, she's married now. Dr. Christabel Mrs. Dube, University of Indiana.
Lezi nhlelo ezokuncedisa abantwana babafoweni,
izinto zathi zitshintshe ekhaya. Abantwana labo bechiya ngumama wabo kwaba ngumthwalo omkhulu kakhulu yimi. I think okunye okwangenza ngenza kanje ukuthi konke lokhu kwenzakala azange ngenele sika ngcwaba odadewethu.
Yeah.
So kunzima kuleli lizwe, but I sengikwanisile ubana ngikwenze from beqalisa abaningi bakhona baqalisa ku-grade 1-2 bonke sebeqede form 6 befunda ezikole ezamasabatho okuthiwa ziyadula. Ukuthi ngikwenze njani kungenxa kamlimi, yikho ngimthanda umlimi kangaka ngoba ngingakhangela emuva lapho emvela khona le ngikwenzileyo angawami amandla angikwazi ukuthi ngikwenze njani, but ngenxa kamlimi kwenzakele.
Uthe usufike lapha wondla abantwana bakadade wenu, njalo ngizwa kuthiwa usebenza ebandleni lona lele lesabatha. Selisebenze kangakanani nalabanye omama?
Mina ngizalwa vele ngakhulela ebandleni lesabatheni and ngakhula omama besenza udoka, uDokas Federation ekhaya, behamba kanye ngomnyaka kuthiwa bayakhempi egangeni. And sithe sesifika lapha sahlangana labangani lezihlobo abalutshwane ababe seMichigan, Indiana, le-Ohio, Kentucky. Sahlanganisa amakhanda sambathi wabuya le-idea ukuthi kanti kungaba njani njengabomama sesikulona leli lizwe lathi senze lokhane sakubona abazali bethu bekwenza ekhaya. Yikho lapho kwaqalela ibandla labomama kuthiwa yiZawak, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference ngo-2004. And ngangiphakathi kwalabo mama abaliqalisayo, but ayayisime ngaliqalisayo, but i-idea yabuya and lami ngathi ngizwa ngayibona ngumqondo ophakemeyo.
Kwenziwani sibisibili?
Izawaki liqembu labomama, like ngichila ukuthi liqembu labomama beZimbabwe, but okwakhathesi sesigoqele lamanye amazwe ngenxa yezinto ezenzakalayo elijonge ukuthi sikhuthale ekukholweni, ikakhulu lisiphakamisa ekukholweni. Ngoba nxa sesikuleli lizwe sakubona ukubana i-America is an individualistic society. Kondoda sibonele khuliswanga njalo, thina sakhuliswa sibambene singamaqembu ekhaya, sibona nomama bethu bebambana bemanyene bendawonye. So iqembu lezawakhi sibuya kanye sihlangane ndawonye labo mama sifundisane ukubana singagcina njani i-culture yethu yekhaya, indlela yokukholwa kwethu esikhuliswe ngayo emasabatheni, ukufundisa abantwana bethu kwesaba umlimi, ukuqakathekisa lokuya ezikolweni ubana abantwana bethu bafunde njani, nokuthi singaphila njani kulona leli lizwe phezu kokuthi sigcine imizi yethu, sigcine abantwana bethu, sigcine ekhaya. Khonokho ebengikhuluma ngakho akuchiphanga ukuthi ube lo muzi uphinde ukhangele abantwana babo dadweni ekhaya. Kungenxa yakhonokho sihlangana ubozawo ukuthi siphanana amaqhinga ukuthi singakwenza njani. Omunye uyabe edlule kikho apha abanye ama-ideas, siyahlangana sithandaze, sihlabele, sifundisane izinto zekhaya. Xa sesihlabele ingoma zekhaya kwaphana, sesizibone ngani sesiseZimbabwe. Kusikhipha si-connected leZimbabwe.
Liyenza imihlangano leyo kwi-state inye yini kumbe liyenzela kuma-state ahlukeneyo minyaka yonke?
Imihlangano leyo siyenza ekupheleni kanyawo ka March to April ekuqaliseni ka April siyatshintshanisa ama states so every year siyahamba ku state ezijene of course ekugcineni komhlangano ngamunye siyavota ukuthi sifuna ukuya ngapi nxa sikholisile kumbe Indiana abantu bengavota bathi asibuyele nini futhi eIndiana ha siyabuyela lonyaka siyabuyela eGeorgia sesibuyela kwe 3 kusho ukuthi mama bakholisi ngokwazi endaweni yaseGeorgia.
Lo ke bekungunkosikazi Sisa Sibanda Ncube wenhlanganiso yabo mama abangamakhola eSabata eyeza wakhe. Ngikuxoxela yini ekhona pa emele. Esintwini bathi indoda ngezinkomo zayo. Ayahlonipheka ke mpela amadoda afuyileyo ngoba njengokutsho kwabadala inotho yendoda isesibayeni. Ngitsho lasendulo kwakunjalo kodwa abalimisi bathi yibula ubukhulu ukubukela umhlambi ngamehlo usesibayeni. Bathi indoda ehlakaniphileyo ngephungula umhlambi wayo ngokuthengisa ichiye izifuyo ezilingeneyo ezihambelana lamadlelo akhona. Untungamile Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Izifuyo ziya ngamadlelo whether zimbuzi whether zinkomo kufanele kube lesilinganiso olaso esenkomo kumbe sembuzi esihambelana lamadlelo abo kwelakithi emandebeleni kuyakuthiwe inkomo eyodwa maybe engaba kubo 400-500 kg kufanele ibe le 10 hectares yamadlelo. So ke ukuthengisa siyabe senzela ukuthi ungagcini ulahlekelwa inkomo icuba ngokuthi icutshiswa indlala kodwa kufanele ulinganise umhlambi wakho lamadlelo onawo. Lokho kuyasiza ukwenzela ukuthi lezi nkomo osala lazo kumbe lezi mbuzi osala lazo icondition yazo kumbe isimo sayo sibe sihle ukwenzela ukuthi umhlambi ukuqhubeka ukukhula. Okunye futhi abantu abakwenza ngalesi sikhathi ukuthi inkomo eziningi ensikazi kufanele ukuthi ngase zimithi lembuzi lazo kufanele ukuthi ngase zimithi. So ezeqisayo ezingamithi umnyaka wonke isona futhi isikhathi sokuthi uthengise ngoba kusiza ukuthi kube le nkomokazi ekudlutshani kodwa ingalethi ithole umnyaka wonke.
Iyona nxa ingasamithanga komunye umnyaka kuyabe kuhambe njani?
Kukabili kwesinye isikhathi kuba yimikhuhlane ikhona imikhuhlane efana nabo brucellosis enza ukuthi zingamithi kufanele zimithe. Okwesibili angithi kithi ziyaqotshelwa kuphela inkunzi lamankomokazi asenzi lokho esithi isikhathi se-breeding ukuthi inkunzi iqothele kumankomokazi ngesikhathi esithile. So ke kwesinye isikhathi kuya ngokuthi into yethu nje kufana lomuntu odlala ibhola kodwa igethe ngala. So kwesinye isikhathi asisizi thina ukuthi amankomokazi yethu ma elapha ekuhit introduce inkunzi. So yikho kuqina kusenza ukuthi kwesinye isikhathi ingamithi ngesikhathi okufanele imithe ngazo kwesinye isikhathi imikhuhlane. So yikuhlela. Into engitsho Ntungamile abantu kasithathe ukufuya sikwenze kube i-business kube indlela yokuphila.
Umnumzana Amandla Nkomo ngumlimisi oxoxele Ntungamile Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezomvikela e-United Nations Security Council isifakele ezinye njalo izijeziso zenotho ilizwe le-North Korea ukwenzela ukuvimba ilizwe leli ukuthi lingenzi izikhali zenyukliya. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso ye-United Nations uthi izijeziso lezi zijonge ukuthi ilizwe le-North Korea liguqule izenzo zalo. Unkosikazi Haley ubonge amazwe wonke aguqela ele-China avote ukuthi kufakwe izijeziso lezi. Uthi izijeziso lezi zilesisindo esikhulu okwedlula zonke ezafakelwa ilizwe leli. Ucabanga ukuthi iNorth Korea izalahlekelwa libhiliyoni lamadola ekuzameni ukuthengisela amanye amazwe impahla eGNAO ngoba kayisoze ibe lelungelo lokuthengisa lokhu ngenxa yezijeziso lezi. Unkosikazi Haley uphinde wathi kuyazakala ukuthi ilizwe leNorth Korea libamba ngamandla izisebenzi ukuthi zisebenze emigodini ukwenzela ukuthola imali yokukhanda lokulolonga izikhali zenyuklia. Uthi loba nje kuzwisa usizi ukuthi abantu babhekana lendlala njalo lesikhukhula sempuphuma zamanzi. Akula nto engenziwa ngoba kuqakathekile njalo ukuthi iNorth Korea imiswe ngenkani ukuthi ingenzi izikhali lezi. Uthi loba kulezi jeziso lezi kumele umhlaba wonke jikelele uqaphele ukuthi umbuso wokuncindezela uZulu lokhe ukhona eNorth Korea.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lePanty Rovers linqobe kwesithathu selokhu liphenduke usigaba seCast Premier Soccer League ekuqaleni kwalonyaka lapho lichaye leBlack Rhinos nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eluveve kobulawayo ngehola lakuqala emini. Ohlohlele iqembu lePanty Rovers nguThapiwa Kumbuyani ngemva kwemizuzu eyisithupha kuhlandla lesibili yelomdlalo. Umanager weqembu leBantu Rovers uAgent Sau uthe impumelelo yanamhlanje iqhakathekile kakhulu kuqembu leli elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni komnyaka.
Iqhakatheke kakhulu, I think the second round of the season besidlala kuhle but singatholi ama results athi siwafuna, especially when namuhla zange sidlale kuhle but sikwanisile ukuthola i 3 points. I think iqhakathekile for abafana bethu going forward. We've got another game ebuyayo on Sunday against Iwanga.
Emdlalweni wesibili obusenkundleni eluveve, iqembu leChicken Inn linqobe leTriangle nge-2 kanya okuyimpumela elichiye selilemiklomelwe ngamachumi amane lambili. Umqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo.
Jamhlophe to abafana badlale kuhle, badlale ngendlela yathi silusile ngayo phakathi kweviki. In this good. State ama 3 points home play against good team ending the triangle.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu lenkezi Platinum linqobele yadanye 4-1 nokuyimpumela elitshiye selilemiklomelwe ngamashumi amane lantathu. Iqembu leFC Platinum litshayele eBulawayo City nge-3-1 njalo selilemiklomelwe ngamashumi amathathu lathoba mune munye. Iqembu leHarare City linqobele Shapane Mine 2 kanya kuthi elechapungu libe ngutshikilo bhanqale lehawu mine kungela eleni eliseyo kulitshayela emambuleni. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leZPC Kariba elizemukela eleHighlanders enkundleni eNyamunga kuthi elecholocholo izadlala leCapes United eluveve. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Leyo ke beyiyintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela impumelelo yemidlalo yenguqu yasesigabeni seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Lozothileyo esiphiwa umculi uMel Khumalo. Singekehlukani othi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoyi. Ibandla eliphikisayo elikhokhelwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli uDr. Joyce Mujuru liphawule okusemthethweni emhlanganweni walo wakuqala wenkokheli weNational Elective Convention. Ibandla leMDCT limisa umsebenzi ezinye zeziphatha amandla zayo okwesikhatshana. Kuthi ke isizwe ezemidlalo, impumela yemidlalo yenguqu yesigaba seCastle Premier Soccer League edlale lamhlanje. Othi ke silugqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.